Lesi sivumelwano salamhlanje silandela esinye njalo esifanayo phakathi kukatshwangirayi lonkosikazi Joyce Mjuru, umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo ele National People's Party. Bayavumelana bobabili ukuthi indlela kuphela engalandelwa yikuletha umbuso oqobo okukhulula eleZimbabwe libuswe nguhulumende onakekela izizalwane zakhe. Emkhosini walamhla owenzelwe emzini kaTshwangirayi, utshengise ukusola ngesehlakalo sokuhlephuka kwebandla le-MDC ngomnyaka ka-2005.
It will also be equally dishonest not to recognize that in our journey, Professor Ncube here present and me, we both made our own mistakes. We split our party in 2005. The cost of that vote splitting, in addition to the blatant manipulation of results, was delayed as delayed change for the people of Zimbabwe in 2008. Ladies and gentlemen, it takes humble leadership to accept that one's mistakes, but it also takes bold leadership to correct those mistakes.
Uncube laye ugcizelele ukusisola isehlakalo sokuhlephuka kwebandla le-MDC ethi lokhu kwenzakala kungazange kwaqakathekiswa uzulu elizweni.
I too take personal responsibility for the mistakes that we have made in the past.
Lami ngiyavuma umlando walokho okwenzakalayo. Lapho saphosisa khona izinqumo esazenzayo zazingelani lokuqakathekisa uzulu. Phezu kodaba lokuhlephuka kwe-MDC okukhulunywe ngakho ngu-president. Kungakho siyavuma ukuthi sehlukanisa abantu, sehlukanisa lamanani alabo abaphatheka kukhetho, kodwa okuqakathekileyo namuhla yikuba singaze sawaphinda njalo lawo maphutha, kodwa sithathe amanyathelo azokwenza sibe ngabanakekela uzulu weZimbabwe.
Isizathu esikhulu esenza behlukane ngaleso sikhathi kwakuludaba olwalusegudwini lokhetho lwedale lesenethi. UTshwangirayi ngaleso sikhathi wayekubeke sobala ukuba ibandla lingangeni kulolo khetho, lingaze laba khona lelo dale ngoba liyindleko kuhulumende, kukanti uNcube labanye bakhe babe lombono owawehlukile befuna ibandla lincintise. Bobabili bagcizelele ukuqakatheka kokuthi uMongameli Robert Mugabe lohulumende wakhe weZANU-PF basuswe embusweni ngoba belocuku lenketha yabetshabi lokungahloniphi izifiso zabanye. Umzekeliso kuludaba lokubulawa kwaZulu emaNdebeleni leNkabazwe ngombhuqazwe weGugurahundi okulandulwa ngumgabe lalamhla lokhu engafuni ukuxolisa, ekuchaza njengokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya lanxa besedlula inkulungwane ezingama-20,000 abalahlekelwa imiphefumulo, abanye lalamhla lokhu beseselawo amanxeba enhliziyo. Umona ukuxabanisa abantu kanye lenzondo bethi yikho kusegazini labeZANU-PF, kungakho abamabandla aphikisayo la ethi sesifikile isikhathi sokuba basuswe embusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.